Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 22 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lijezise omela iJegudu West edalele parliamente umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela ipulazi wayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzana uPF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzana uPF umbe sexotshiwe kuzana uPF.
Ibandla leMDC Alliance lithi uZulu engalisoli ngokungaqhubi ngemfanelo inhlelo zamadolobho lapho elibusa khona okufana lokusilela kwamanzi ngoba uhulumende nguye oyehlulekayo.
Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abavela kobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Kwabanjwa igcikwane le-coronavirus abanye njalo abangamachumi amabili lasishiya ngalombili bonke bengabakobulawayo. Umnumzana Joe Biden wedlula ngokuphindwe kathathu ukutshala imali yomkhankaso wokhetho lweMelika. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezanu PF lithi selijezise umnumzana Dexter Nduna omela iJegudu West edalele parliamente ngoba engalandelanga iziqondiso zebandla ezokuthi kungenziwa khetho lwama-by-elections esigabeni sakhe lapho abikwa wayefuna ukufaka umuntu amfunayo ukuba ngukansila ka-Ward 2 lokubangela udlakela. Umgcini sihlalo wesigaba senkabazwe umnumzana Ziyambi Ziyambi wethule umbiko othi uNduna usemiswe ukuba lilunga lebandla okweminyaka emithathu kodwa engavuma ukuyafunda esikolo sebandla esifundisa usiko lwebandla eseHerbert Chitepo Ideological College engehliselwa isijeziso lesi kukhitshwe iminyaka emibili. Ngenyanga kaMbimbitho uZiyambi Ziyambi wetheswa icala lokubangela udlakela kulesi sigaba kubangwa sona isihlalo sikaWard 2 lesinye njalo isiphathamandla sebandla umnumzana Webster Shamu. Kunjalo nje leli bandla lithi selithathele ipulazi owake waba ngumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Kutsanayi Chipanga ngemva kokuhala isicelo sakhe sesibili sokuthi avunyelwe njalo ukuba lilunga lebandla. Isikhulumeli sebandla lezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa utshele intatheli zindaba izolo ukuthi idale lePolitbureau lale kwamukela uChipanga ngoba watshengisa ukudelela inkokheli yaleli bandla esebenzelana lecele lebandla elithiwa iG40. Ngokunjalo uChinamasa uthe sebemthathela leli plazi aliphiwa inkokheli yeG40 egoqela umnumzana Jonathan Moyo lomnumzana Sevia Kasukuwere. Uthi uChipanga waphiwa leli plazi ngaphandle komthetho lapho wakumele kwakhelwe khona ikoliji leManicaland State University. Umnumzana Chipanga wabotshwa waseqotshwa kuzanu PF ngemva kokugenqulwa kukamnumzana Robert Mugabe libutho ngomnyaka ka-2017. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula izombusazo womnumzana Efidlela Ncube.
Yinto engaqondanga leyo ukuthi umuntu okade kuzanu PF wathola umhlaba abese uthathelwa nxa esephumile kuzanu PF umbe sexotshiwe kuzanu PF. Ngokuba nxa kusabiwa umhlaba kawufanelanga wabelwe abantu ngokuba bengamalunga ezanu PF kodwa kumele baba wabelwe lowo mhlaba ngokuba beyizizalwane zeZimbabwe, citizens of Zimbabwe, hayi members of zanu PF. Ngakho ke lento igangeka kakhulu enzakalayo kumele ingavunyelwa ukuthi iqhubeke isenziwa. Umuntu okade kuzana uPF abelwe umhlaba nxa esephumile kuzana uPF kumele ugcine umhlaba lowo ngoba wawuphiwa hayi ngobe ngwezana uPF kodwa ezizalwane sezibaba.
Bakhona abanye esesike sezwa kuthiwa sebethathelwa amaplazi njengoChipanga ngoba sebexotshiwe kuzana uPF. Ungathi lokho kuvezani?
Kuveza kahle kamhlophe ukuthi engqondweni yezana uPF umhlaba wabelwa abantu bezana uPF awabelwanga abantu bezimbabwe. Kanti ke njalo kuveza kahle kamhlophe ukuthi baqondile abalolu abalungelwa abantu baqondile abasemhlabeni wonke jikelele abathu umhlaba kawabiwanga ngendlela eqondileyo eZimbabwe ngokuba wawuthathwa kubelungu usabelwa izana uPF hayi izizalwane zezibabwe. Kanti ke sokusenziwa into egangileyo yokuthatha umhlaba wenziwe ube libhola lokugcina abantu bezana uPF njengalokhu vele kwakuyinjongo kwasekuqaleni. Into enjalo kayifanelanga yamukeleke noma kanjani. Abantu kumele kungakhathalele whether ube kuzana kumbe ube ngaphi angathathelwa umhlaba nxa esephume kuzana uPF.
Uhulumende uthi ufuna ababe ku-G40 abafana loMzembe abaphephele kwele South Africa baphendukiswe ekhaya bazebhekana lamacala abetheswayo. Ubona ele South Africa likuvuma lokho?
Akusento elula ngokuba kulomthetho eSouth Africa mhlambe ngabe bebathatha kwenye indawo eliganga nje ebuswa ngendlela engekho emthethweni engelamthetho kubanana republic bekuzaba lula. ISouth Africa liyana ile constitution lomthetho ile independent judiciary akulula kangako ukuthi uthole umuntu eSouth Africa umlethe la kuzamele baveze ubufakazi obucacileyo obuzakwamukelwa zenkantolo zeSouth Africa ukuthi ubufakazi obuveza kahle kamhlophe ukuthi laba bantu bona kuze kufike esibangeni sokuthi sebengabuyiselwa emuva. Kuzakhangelwa i-extradition treaty yakhona ukuthi isemthethweni yini, ukuthi amalungelo alabo abantu azafika ahlonitshwe eZimbabwe, ukuthi asoze baphathwe kabi, ukuthi bazathoniswa ngendlela efaneleyo, ukuthi bazathoniswa ngendlela esemthethweni ehlonipha amalungelo abo. Konke lokho kuzakhangelwa bengakasuswe eSouth Africa balethwe eZimbabwe. Asomdlalo ke lo, kuzaba nzima ukuthi iZimbabwe bathole balethe ngapha eZimbabwe.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungula izombusazwe ubeqoxa ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudabalunye, ibandla lezanu PF lithi aliseyi kuqhuba umhlangano walo omkhulu weminyaka yonke we-Annual People's Conference obukhangelelwe ngompalakazi ukwenzela kwenqabela kumemetheka kwegciwane le-coronavirus, njalo lizakwazisa abalandeli balo ukuthi umbuthano lo uzakwenziwa nini. Lokho kuphuma emhlanganweni lentatheli izindaba oqutshwe ngemva komhlangano wedale lePolitbureau izolo ntambama eHarare. Lumhlangano ubukhokhelwa iziphathamandla zezanu PF ezibalisa umnumzana Patrick Chinamasa, Victor Matemadanda, Tafatswa Mgwadi, lo David Barrenyatwa. Umnumzana Chinamasa uthe izisebenzi kahulumende aziseyi kuvunyelwa ukuphatheka kukhetho lwama district coordinating committees aleli bandla ngoba umthetho waleli bandla awukuvumi. Ukuze sihlaziye lolu daba lokunye okuhlafunwe kulumhlangano, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma, yena onxome phose zonke izinqumo ezithethweyo ngaphandle kwesokuthathela wayelilunga laleli bandla umnumzana Khutsana Ichibanga ipulazi.
Endabeni kaKhutsana Ichibanga siyakwazi ukuba indaba yakhe yabona wabhala yaya ku disciplinary committee yaya la ku Politburo. Angihlali khona mina, angisolunga la ngikhona, angingabakwazi bana izizathu zabo kuyini, kodwa ngiyathemba bana izizathu zabo zikhona and ngiyathemba ukubana la uyatshelwa izizathu zakhe ezenzela ukubana bebeke bemalele ukungena. Kodwa njengomntwana othi ufisa ukuba kuzana uPF, ngithemba naye uzayala elokhu ezama ngamandla ke wonke ukuthi kona bazi bamamukele. Into kubele engingayisola, ngingasola omunye umuntu ongasuka athi kona sebefuna ukumthathela iplazi lakhe. Lokhu kuyabe kuyinto embi kakhulu ngoba iplazi kumbe ngithi umhlaba into yesizalwane sonke seZimbabwe. Akukhathalekile ubana uyabe kuzana uPF kumbe ukuliphi ibandla kumbe awusoweze politics, umhlaba lilungelo lomuntu wonke. Ngakho ke I would like to encourage in the abezanu PF lingenzi njalo bana lethathele uChipanga iplazi lakhe ngoba kaku ayisikho kono ukundiscourage njalo abantu ababe befuna ukulokuza ukufaka umoya nalowana ukuthi wena akathathele iplaza lakhe. It is wrong. Akumelanga umuntu athathele iplaza lakhe ngenxadi kasolunga lezana uPF. Kumele abe kwazi ukuthi yena umntwana weZimbabwe, ngumntwana womhlabathi, angabe lephamanzele izana uPF. Kodwa umhlaba lilungelo lakhe omele ukuhlale elalo laye njengomuntu wonke nje oweZimbabwe. So yeah, imali lezana uPF lilalo ilungelo lokuyala ukumreadmitter. Kodwa okomhlaba kumele kwazakala ubana hayi ulalo la ilungelo lobana abe nomhlaba njengesizalwane salapha kwelakithi.
Kuke ukuthi izisebenzi zikahulumende zingaphatheki ukukhetho lokubandla lezana uPF kuye.
Well, umuntu wonke olelungelo lokubana abelonge to a certain party and lokho kumele kuhlale kusaziwa. Kodwa kukhona futhi ku-constitution unqabela izisebenzi zikahulumende ubana bephumele egcekeni ngento ezinjalo. Nxa kungatshintshwa, ye, sesingavumela ke njengalokho kwenziwa eChina. EChina siyakwazi ubana amalunga kahulumende abasebenzela uhulumende bavele bangamalunga futhi awe-CPC, i-Communist Party of China. Ngapha bethethe futhi izikhundla kuphathi, ngapha beyathatha izikhundla kuhulumende. Kodwa thina ngenxa yokuthi i-constitution yethu iyakwala lokho, thina singabantu abalandela i-constitution. Lokhu kumele umuntu ocabangayo kuhle, umuntu ovulekileyo, atshayele izanu phefu ihlombe ubana hayi bayalandela umthetho, bayalandela i-constitution Zimbabwe.
Politburo yeZanu PF icabange ukuthi idlulisele phambili umhlangano wayo we-annual conference ngenxa ye-COVID-19.
Kuyatshengisela ubana ibandla elibusayo libandla elinekela ezempilo zabantu kuqala kulako konke. Bese ngathi kona njengoba yinto esibusayo asikwenzeni kuphela, kodwa bese sifaka abantu engozini yokuthi kona bagcine bebanjwa into le COVID-19. So benze kuhle kakhulu, yiko kutshengisela ukubusa okulengqondo, ukubusa ukhangelele abantu, hathi ukubusa ngobudlwangudlwangu, ukubusa ngokuba selfish. Even le igala leyenziwayo kuyinto enhle, njalo bayenze kuhle ukuthi bayibise ngapha koBulawayo, kutshengisela ubana into yonke ihambela ngiyenzwele eHarare. Njalo khona kwantu bayenze ibe yi-virtual gala, kuyatshengisela khona kwana konke ukuthi hayi impilo kumele iqhubekele siya phambili kuze kutholakale indlela yokuvimbela i-COVID-19. Lakho futhi iZANU-PF lokhu sawucabanga khona ukuthi mhlawumbe i-conference yethu siyenze virtual, ukuthi omunye lomunye yabe lapha ahlala khona kona ngale sikwenza nge-technology le enja. Kuyancomeka lokho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma, isiphathamandla sebandla leZANU-PF, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abathathu abakwaBulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minombili 28 ababanjwe igcikwane le-coronavirus elizweni, bonke bengakwaBulawayo. Asebebhubhile sebengamakhulu amabili lamachumi amathathu lasithupha 236. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukwehluleka ukupha uZulu imfanelo zakhe ezikhangelelwe kobomanisipala ikakhulu amanzi akumelanga kuphiwe umlandu ibandla leli. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda, ukuze sizwe ukunengi ngalolu daba.
Sikhala ngamanzi koBulawayo, azake sibone uhlupho lolu lokhu esaba khona lapha koBulawayo. Since 1890 amabhunu engena la kuze kufika umnyaka ophelileyo, udubo lwamanzi elukhona azake balubone abahlali bakoBulawayo.
Manje khona lokho kungaba kubangelwa yini?
Umbuzo lo mkhulu kakhulu, ngoba lingayekela ukunanzelela lizakuthi i-MDC Alliance councillors ziyavoqa, noma i-BBC iBulawayo City Council iyavoqa, iHarare local government municipality iyavoqa, iMashinga kube njalo, ilize liyefika eVictoria Falls. Mahlabe Zulu, ngifuna ukulitshela mhlophe ukuthi amanzi ngawezinwa Zimbabwe Water Authority. Amadamu ngakahulumende abanjwe izinwa. Yikho ke lizakunanzelela ukuthi umnyaka ikampeni edlulayo minister we-local government wadiliza izikwelede zonke kuma-city council, wathi abantu abalezikwelede sezifile, abantu batshaya ukhwelo bathaba. Kusuka mhlanokho amadorobho wonke kasadonsanga kahle ngenxa yokuthi imali yahle yabhidlika nge-strategy zokukhampena okwenziwa nguchombo ekhampeni elizanu PF. Fanele yangizwisisa. Khathesi koBulawayo akunamanzi, abantu sebetshaya into ngaphansi besithi ama-council le-councillors lama-councillor abo kawenzi msebenzi. Liyake lizibuze na ukuthi iBulawayo sikhule kangakanani. Iphosi iyefika ePlumtree, iyefika enyama endlovu, iyefika entabazinduna. Si idorobho elikhulu kodwa ungathi uyananzelela kule disproportionate uma sesikhangela amanzi ukuthi avela ngapi. Uhulumende uyafunda ukwakhi izindlu indawo yonke ekhampena kufaka igarikayi njani njani, kanti amanzi avela ngapi? Amanzi ngakazinwa. Thina beMDC sesicubungule sabona ukuthi amadama akoBulawayo lokhu akhwa nguSmith elokugcina ngelika-1975. Oncema omzingwane bonke labo akhiwa i-independence iveli ngekho. Yikho-ke ukuchaphaza abantu abaku-council lama-councillors a-MDC Alliance, uhulumende uzakhama amanzi esenzela ukuthi abantu bakoBulawayo bazonde ibandla elilama-councillors. Ngabe kuthi iBulawayo ilama-councillor ezanu PF, ngabe Mtshabezi water ngabe vele sigcwele yeza.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usecebise amalunga ebandla le-ZANU PF ukuthi angasebenzisi izikhundla zawo ukwenza ukungethembeki, ikakhulu ngalesi sikhathi kusenziwa ukhetho lwama-District Coordinating Committee. Umnangagwa ubikwa ethule la amazwi kumhlangano wedale lebandla le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulamadoda amahlanu abotshiweyo e-Beitbridge izolo acatshangelwa ukuthi ngabanye baka-John Sithole obesezakala ngelokuthi Kheda odutshulwe ngamapholisa ngeviki edluleyo wafa. UKheda wathumba abantu abalichumi obavalela kwenye indlu, wadubulana lamapholisa ezama ukumbopha okwamahola adlula ichumi lani andubana adutshulwe afe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Hello basakazi abahle, ngiyalibingelela lonke Studio 7 wonke amanzi bamba amahle kanye labandla lami MDC ekhokhelwa ngumama Makhuphe. Ngithi bantu bakithi sibe lesineke, MDC iphathi yaziwayo yakudala i-original yaqalisa ngo-99. Le alliance yakubokungamabandla abambeneyo aso party, kodwa namhlanje sesizwa ukuthi ayiphathi. Sina sakwazi ukuthi hala nje ngadlala le Cape singadlala kumbe siye South Africa zibuya ziyabuyela emathimeni abo, kodwa lokhu sesikubona ukuthi vele bekudlala intshoro ezanu PF G40. Liyakubona mhlophe bakithi, lithi i-MDCT uthoko izanu PF. Hayi ngitsho siyala thina, ngoba nxa ufuna ukuvotelwa ususithi usahlisa abantu beZimbabwe ayisikho. Kufanele abantu sikhulumisane, sihlale one table sikhulume sizwane. Ukukhuluma lezanu PF ayisukuthi sesijeni ibandla lezanu PF, thina abantu MDCT silungisa ezelizwe, sifuna ukuthi sithi sivotelwa silungisile abantu beZimbabwe besidla besutha, singasafisi abantu beZimbabwe. Hayi mina ngikhuluma ngiseGwanda South, mama Simo ngithanda ukuthi ibandla lami bakithi khona le ku standing committee ngicela liyekele ukusiyangisa le national liyekele ukusiyangisa siyakwazi acting president wethu umama Khuphi asiyenze ni democracy ekhululekileyo sizibonakalise emhlabeni wonke jikelele ukuthi sina singabantu MDCT u-acting president wethu singaphikisani laye siyenze khona kusasikwenza ukuba kuthwangela ukuthi akula muntu omcontestayo besicela likhulume labo monzwala bangangani bathi bamnika i-chance once ngo-2023 sizanqoba ngiyabonga thank you
sanibonani bantu bakitirijani ngezindawo hayi uyabona ngeqiniso abantu asiwukuthi ZANU-PF bayizonda abantu bazonda izenzo zabo ezimbi abantu bezanu-PF banezenzo ezimbi kakhulu kuzondwa izenzo zomuntu ngendlela abayenza ngakhona abaphilisa uzulu ngakhona buka manje abantu bayabotshwa nokuthi babotshelwani batheswa macala bani just nje kufunakala ukuthi abantu bethathelwe imali ngokubhadaliswa abantu amabheyili yinto eyenziwa izanu-PF yibutsotsi obuyezwa izanu-PF ukuthathela abantu imali kanti abantu babebotshelwe macala bani angakhulunywayo phela angeke ubophele umuntu ukuthi usola izezwe ezimbi usola i-corruption kwathi no umnakakwa yena obulala abantu egcekeni othumba abantu libalele emini orepa abafazi waye engabotshwa yena uzobotshela ukuthi umuntu uzama ukutshotshozela udlakela yinto ongayibophela umuntu naleyo after that ubuye umbhadalise ibheyili ithathe leyo mali icala lelo ulibiza cala bani angithi uyabona vele ukuthi iZANU-PF yindlela eyokuthathela abantu izimali yindlela yokuhlukumeza abantu ilizwe lela ukulunga kwalo likhatshana kakhulu ngenxa yeZANU-PF ngenxa yezenzo zabo ezimbi omnankako abakhe betshintshe abantwana bethu bakhulele edubeni namanje sikhulele edubeni la abantwana bethu bekhulele khona futhi abantu bezanu-PF abakhe bezinuka amakhwapha bekhe betshintshe indlela abahamba ngayo empi babi laba bantu labo bangcolile laba bantu labo sihlupheka nje sihlukumezekile enhliziyweni zethu asithole ukuphila ngenxa yako lamasela la ngenxa ababulali labo sesikhathele laba bantu akusenanto eyifunayo le phathi le vele nokuba bebhizi bethi bazovotela ngubani umuntu ongavotela iZANU-PF akuna mntu abathandayo umhlaba wonke bayaziwa lapha ngezezabenza izimbi lezi abazenza ebantwini
ngiyabingelela basakazi bakastudio 7 engibathandayo abahle negama lenkosi yethu Jesu Kristu Msindisi. Mina ke ngiyijahala le kwelecholotsho duze lomfula umazi emnyama khona phana komayeza ekhaya kwesikankomo. Ngeke ngisho igama lami kodwa nangokukhathazeka enginakho ngezwe lakithi elaseZimbabwe langokudideka kwethu abantu basesindebeleni esingalamahloni impela ngoba siloku esiphikisana ngokuthi makhuphe siloku esitshaniswa ngabantu bempumalanga amakhanda. Shua bantu besindebeleni esasuka le history phansi unkomo eRogers Bekile still siloku esisapota bona abantu besempumalanga sibili why sonke singaye kumthwakazi once masisola umakhuphe ukuthi mhlambe ulabona abantu abangasesishoneni asiyeni kumthwakazi once ngoba yiyo vele emele thina abasesindebeleni. Ngiyaxolisa ukuba kakhulu ngamagama anjalo kodwa nje ngiqinisile ngicela umbiko wami la wokufundwe ngicela izwi lami ivoice yami ikufundwe Studio 7 ngiyacela ngenhliziyo yami enhle ngiyakwazi ukuthi baningi esitshayayo ucingo esifaka kuWhatsApp lapho kodwa nje ngikhathazekile mani ngabantu bakithi abasindebele badidekile impela ngiyabonga sihlobo zami ngisuyindaba ngisuke ngihlile ukukhuluma ngibe la maphimbo kakhulu ngoba ngayibona ihistory yakithi iqala ukuthi sarojwa kanjani sibhekile ngo-1980 sithathele ilizwe sibhekile nasilithethe siyizipra silithethe ilizwe lela but anyway unkulunkulu uzasikhulula ngelinye ilanga.
Salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngo-Gift Sonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo kuthiwa umakonese likhiphe isinqumo lichitha izaphu lebhetshi likazulu kade befake udaba lokuthi umnankagwa ake akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina sibe yi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi bebotshwe nethi uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo khonale kibo emashoneni. So umnankaka akazama ukuthi ke hloniphe abantu Njalo simzwile lalo Minister of State and Security City yena yeso kulamaqembu MDC Alliance angenisa izikhali ngokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso. Siyawazi amaqhinga ezana uthi. Ngesikhathi sebefuna ukubulala amaNdebele angithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezana uyayizifihle emaplazini ezaphu. So siyayazi.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele esivela ngapha kwele Melika, sokusele amalanga aphezulu kancane kule chumi ukuthi kuyiwe kukhetho lokudinga umongameli. Umkhankaso kamnumzana Joe Biden usithi utshale imali yokukhankasa edlula ekamongameli Donald Trump ngokuphindwe kathathu. Kunombolo ezethulwe izolo emphakathini, umkhankaso kaBiden ubule mali engamadola afika phose izigidi ezimbili, 180.6 million. Kuthi uTrump yena ule mali ngamadola ayizigidi eziyisithupha lantathu, $63 million kuphela. Kodwa ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi ukuba le mali enengi kukhetho akuphathisi oncintisayo ukuthi anqobe, njengalokhu ukwenzakala kunkosikazi Hillary Clinton. Kodwa uBiden ukhokhela lakucwaningo olwenziwa zinhlanganiso ezithiyeneyo olukhomba ukuthi kungavotwa namhlanje uTrump enganqotshwa ngesilinganiso esedlula ichumi ekhulwini, 10%. Okukhulu okubangela ukuthi abavoti bangani bayafulathela uTrump ikuthi usola ingcwethi zempilakahle ezilwisana legciwane le-coronavirus. Yena uTrump athi uZulu engalesabi lanxa lona selibulele izalwane zalelo lizwe ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili, 220,000. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Simbuza ukuthi ubona njani amathuba kamnumzana Biden.
UBiden uke walwisa ngaphambili, kodwa ke angithi izikhathi ziyachiyana. Ngesikhathi elwisa kwakungesinye isikhathi, lesi sikhathi laso eselwisa lapha sekungesinye isikhathi. Mina ngibona ngathi kazange abe lesikhathi esingcono sokulwisa umbuso njengazonezi isikhathi. Isikhathi lapho kule corona khona, isikhathi lapho kule economy le esifahlakele, isikhathi sona lesi esinjengasona lesi isikhathi esilo president ophambi kwakhe owehlukanisa abantu ngendlela enje. Ngoba ungathi uyakhangela uyehluleka ukumchothoza njengalabana abanye abadala ebachothoza labana. Angathi uyamchothoza kungathi kutshaya edwaleni. So ngibona ngathi lesi sikhathi isikhathi sakhe. Nxa ehlulekile uyabe ehlulekile, kodwa ke ngibona ngathi isikhathi sakhe sokuthi athathe lo mbuso.
Yena ke umongameli Trump ubona amathuba akhe enjani?
Ye umongameli uTrump angaba lakho ukuthi abe nama chances okuwina. Kodwa ke nxa ukhangela sibili izinto zingathi zimhlanekele ukwedlula any other time. Akulanto yakhe embona ngathi ihamba kuhle. Izinto zonke zingathi ziyagenest him. Ngitsho kwakhathi sinxa ngikhangele mina. Into yona le ukuphathwa komkhuhlane we-corona virus ngibona ngathi yiyo ezambuyisela emuva kakhulu. Angaba ama-chances elawo angali, kodwa ke hayi, ngibona ngathi ama-chances alawo mancinyane ukwedlula la aka-Biden. Ngoba okukhona lapha kufanele ukuthi kube lenye into eguqukileyo from i-4 years lezi bezikhona, kukhangelwa i-4 years lezi ezilandelayo. Yikho ukubona kwami khona mfowethu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Texas. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, othi sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leZANU-PF lijezise omela iChegutu West edalele parliament umnumzana Dexter Nduna laphinda lathathela iplazi owayengumkhokheli wabasakhulayo umnumzana Khutsanayi Chipanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.